VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lichumi lane kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
I-workshop leya desilayo namhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama exporters to engage ama relevant policy makers, of which kukesile besilo minister of foreign affairs and international trade le RPZ.
Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukele ngenjabulo isithembiso sikahulumende esokulungisisa imithetho eza kwenza kube lula ukuthi baqhube umsebenzi wabo.
Ukupha vele abantu bayakupha, abantu bazakuyeli ngademosi, abantu bazakupha. Vele abantu bayakupha, ungakhalithi kathesi ngeviki kupha 10,000 amantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe. Kodwa nxa singademosi abadule bona babadule kumbe bathi babadule ku-200 amazwe omhlaba angenile kuye kumatokizeluke kungcono kulokuthi kwezuza abantu inkulungwane nenkulungwane zabantu.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi ziqoqa ukukhalala umsebenzi zikhonona ngokonakala komnotho. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala uBlack Celebu ehamba leqembu lakhe lematshamhlophe Challengers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukele ngenjabulo isithembiso esethulwe nguhulumende esokuthi uzalungisisa imithetho eza kwenza kube lula ukuthi baqhube umsebenzi wabo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngosomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisela phandle abakoBulawayo labequla lengatsha zikahulumende. Leli qula belikhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo othi uhulumende uzimisele ukusebenza ndawonye labo somabhizimusi.
There is some kind of skepticism by businesses.
Siyazi kulokuthandabuza phakathi kwabo somabhizimusi ikakhulu nxa bekhangela iRBZ kumbe uhulumende. Kodwa lokhu ngeke kusisendawo. Ngakho njengabantu banye kumele sikhangele injongo yethu njengesizwe ukuze sibe lozomnotho owenza kuhle, ukuze lani lenze kuhle kumabhizimusi. Njengohulumende sizimisele ukuba asisoke sifake imithetho ezaba yimigoqo kumabhizimusi enu.
Osomabhizimusi abakade besemhlanganweni lo bachaze abafuna uhulumende akwenze ukuze baqhube kalula ibhizimusi lamanye amazwe. Umnumzana Similo Nkala, owenhlanganiso eqoqela umhlangano eZimtrade, uchasisa injongo yawo.
I-workshop leya desilayo namhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama exporters to engage ama relevant policy makers, of which kukesile besilo minister of foreign affairs and international trade le RPZ. They wanted to have information about what is being done to assist ama exporters kutekwanis kuti ethengisele ama products abo. So ama exporters, what they did, they had their concerns in terms of ama retention thresholds.
Unkosikazi Thoko Ndlovu obemele iTrega Group of Companies koBulawayo uthi bathole ulwazi olungabanceda ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Ngibuye kule isemina ukuthi sizwisise okwenzakalayo ukuthi kusincedise njengoba si-exporter. Thina njenge-Trigger Group working ukuthi si-exporte to the whole of the Africa region, ngoba ama-products esiwayenzayo ngasetshenziswa by every household. And ukuthi sikhule sifisa ukuthi sizwisise ama-policies asefakwe in place ukuthi asincedise thina esifuna ukukhulisa ama-exports. I-seminar leyi ikhave izinto eziningi ezizasincedisa ukuthi siqhubekele kakhulu ukukhulisa i-economy yeZimbabwe.
Unkosikazi Christabel Nyakonda wekampani yeScania Steel and Wire uthi umhlangano lo usize ukuba bazi okunye abakade bengalalwazi ngakho okwenziwa nguhulumende.
Isemina o i-breakfast meeting le isisizile ukuthi sizwe ezinye indaba kade singazazi ngokuthi uhulumende weseyenzeleni ama-exporters. Bathi bayazama but besifisa ukuthi ngabasenzele mo ukuthi sisebenze kube lula kube ngcono.
Osomabhizimusi ababona ngokuthenga lokuthengisela phandle kwelizwe abakade besemhlanganweni lo bonke bavumelene ukuthi bathole ithuba lokuxoxisana labogatsha lukahulumende befaka izikhalazo zabo. Uhulumende yena ngakucele lakhe uthembisile ukusebenza ndawonye labosomabhizimusi. Abathengisela ngaphandle bakhanye bethakazelela lelinyathelo likahulumende ukuba bathole ithuba lokuxoxisana bazame njalo ukuletha intuthuko kwezomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zibikwa ziqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini ekupheleni kwayona le inyanga njengendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho. Owancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele kukhetho olwedlule umnumzana Josephat Mzaca Ngulube nguye okhokhela abaqoqa lokhu kutshengisela. Lokhu kwenzakala umkhokheli wabasakhulayo kubandla le-MDC umnumzana Obey Tererai Sithole ebizwe ngamapolisa eHarare namuhla ngemva kokwethula amazwi okuthi bazakhokhela ukutshengisela okufanayo. USithole uhambe enkambeni iHarare Central lapho acetshiswe khona ngamapolisa ukuthi engalokothi akhulume ngokutshengisela. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo Ngulube ukuze sizwe ukuthi amalungiselelo abo ahamba njani.
Abantu kabathabanga ngokwenzakalayo elizweni lethu besilethemba ukuthi kuzaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla ayiwo anyinsanayo ekhethweni loludlule ngomnyaka ophelileyo ngoba sifuna ukuthi leli icembe kuthiwa yilwela elawinayo selehlulekile ukuthi ilungise indaba yomkhono welizwe. So siyazama ngesikhathi ngo-January mina ngomnyadebebochiwe ngo-January sasitesejile ngaso sokukhulunyiswana solamathole jalokhu solokuxokisana but sesibona ukuthi akwenzakali. Abantu abasikhokhelayo abalandaba labantu nangesimo esenzakalayo lapha elizweni. So yikho sithi sikhulumile ukuthi yindlela yokubancube nje ukuthi abenze abazame ubungcono ngoba sesethina sibuyela futhi esitridini ngoba kulonto esingayenza belilungelo ukuthi sibuyele esitridini siyezama ukuthi sithengiselele ngoba indaba ekhona lapha baba indaba yemali indaba nje elula ukuthi ngayi ihulumende yethu iyakhipha into ethiwa i-bond note leyi i-RTGS leli iholisi vinamasosha $100 namaposi $100 ngoba umthuli wathengelwa wayekhale ngokuthi ukuthi bakhiphe i-bond note kwe-9 billion ebanjiweyo i-RTGS but RTGS seli-1:10 kathesi. Into enza ikhuluma ukuthi ukufa vele abantu bayakufa abantu bazawudeli ngademos ukuthi abantu bazakufa vele abantu bayakufa ungakhalithi kathesi ngeviki kufa 10,000 abantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe kodwa nxa singademos kuthi abadule bona babadule kumbe bathi babadule kuthi 200 amazwe omhlaba angenile kuye kumathokhi izwe lilunge kungcono kulokuthi besibuza abantu inkulungwane zabantu ngenxa lokhu.
Manje njengoba lingabantu makhaza lingela ama-structures lihambisa njani imbiko yokuthi abantu batshengisele?
Mina nxa ngikhangela ngokudikisha ngikhangela ama-activist mina sengisezingeni eliphezulu baba ngoba nxa ungakhangela ukuthi umbiko lo ngifo ngiwubhala ebhukwini lami eli-Facebook kodwa ukhangela ukuthi i-news eziwukhiphe ezingaki ezikhiphe online kutshengisela ukuthi abantu le-following enkulu anti abantu fethe baswela umuntu ozakuthi hayi masibathesa indlela siwileyi anti thina manje ngathi mina vele ukufa ngkwesabi noma ngibulala ungibulele ngangcono ngifike ngizamule silabantwana sizele sihlobo ezifayo xa ubulala uzabulala uthiwa ngabaleka ngibalekeleke indoda asezembaleke ngibalekeleke indoda e ngo-January sport shiwe singenzanga lutho bangena emajeli singenzanga lutho kathesi ukuthi umbulala ilunge lami engilenzayo yabo asisho ukuthi i-government kayilungise izinto izinto azifika kuphilizweni kudala sikhala sithi mongameli khulumisana nabantu akube le ngxoxo kube ingxoxo eneqiniso phakathi kungabi kube i-genuine dialogue lama ngoba nxa sikhuluma nge-dialogue thuma umuntu onjengo-Chamisa le-ZANU PF but khanya abaiskoma zabo zibayinothile
umnumzana Josphat Mzaca Ngulube yisakhamuzi sakobulawayo njalo ukhokhela ukutshengisela okubikwa kuza kwenziwa ekupheleni kwayona le inyanga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba ngumcindezeli lomhlukuluzi wezisebenzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Unobhala walenhlanganiso umnumzana Robson Jere utshela amalunga enhlanganiso ezijeneyo kwele South Africa ukuthi njengenkokheli zenhlanganiso ye-ATUS sebephilela evalweni kulandela izehlakalo ezithile zokuthunjwa ukutshaywa lokubotshwa mahlana kwenkokheli zalenhlanganiso ukuthi icala labo ngelokufuna ukukhwezelwa iholo lokulithola lelo holo. Umkhokeli walenhlanganiso umnumzana Obert Masaraure uthunjwe ngabantu abangaziwayo emzini wakhe wayebonakala esebangwa lezibi elamanxeba okubhaxabulwa kabuhlungu. Utshere uthi sekulokwesaba okukhulu ngoba kuzingelwa ababalisi abaningi kanti abanye bethuselwa ngokuthi bachiye umsebenzi ngoba ma kungenjalo bazawukhomba olotshwala. Laye ngokwakhe uthi usephuma khona kule mbenge yamalahle.
Ngathunjwa zenhloli zikahulumende ezikubutho zithwele ama-AK-47 sizivale ubuso. Ngahlukunyeza ngasengiswa emapholiseni sengisetheswa icala lokutshaya inhloli lezi.
Inhlanganiso ezinengwe leSouth Africa sezisole ukuhlukunyezwa lokhu zisithi izenzo zobukliwe okufanele uhulumende aphumele obala ukuthi akanandima ayidlalayo kuzo. Isiphathamandla senhlanganiso yebandla leSwaziland Communist Party umnumzana Pius Vilakanti uthi ukuhlonitshwa kwamalungelo ezisebenzi okukhalala umsebenzi lilungelo uhulumende okufuze alihloniphe loba uyathanda kumbe akathandi.
Siyayikhondema kakhulu lesento lesentiwa basebenzi baseZimbabwe. Sithi sitawunikela i-solidarity kubonke abantu abaseZimbabwe balelwa ukuthi bakhululeke nekuthi bathole emaholo abo. Futhi bacinzedekile namasotsha ne-intelligence yaseZimbabwe iyabahlukubeda.
Le yinto egcizelelwa umqondisi wenhlanganiso ye-Chris Hani Institute umnumzana Sithembiso Bhengu yena othi kuqakathekile ukuthi uhulumende aphe ubufakazi obubambekayo obutshengisa ukuthi akasongxenye yodlakela lolu olubhekiswe kunkokheli zenhlanganiso yababalisile.
Uhulumeni waseZimbabwe mawuhloniphe imithetho yabo abayibekele bona ngendaba zabasebenzi, ukuholela abasebenzi, ukuthi abasebenzi babe nama-rights okuzi-organize, babe nama-rights okukwazi ukuhlangana okuvumelekile emthethweni waseZimbabwe. Siyathemba ukuthi i-SADC bazoyibheka le ndaba bakuxeke nabo ngoku.
Usenjalo uhulumende weZimbabwe uyayiphika imbiko ethi ukuhlukunyezwa kwenkokheli lezi kwenziwa zinhloli zikahulumende ezifuna ababalisi laba bengaqhubekeli phambili ngemizamo yabo yokukhalala umsebenzi. Uhulumende usanda kubumba inhlanganiso ezancedisa kunkulumo zabaqatshi lezisebenzi endabeni zokukhwezwa kweholo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane lozulu weZimbabwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangela ukuthi intengo zikhuphuke mahlayana nje. Tumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indiza mchina zebutho za kwele Israel zihlasele indawo zabalwi be Hamas kwele Palestine eGaza lamhlanje emadabuka kusa. Abe Israel bathi bakwenze lokhu bephindisela ukuhlaselwa kwenziwe isikolo esifundela abafundisi ese Jewish Theological Seminary. Namhlanje lilanga lokukhuthaza ukunikeza igazi lokuphathisa abawelwe ingozi kumbe abagulayo befuna ukwengezelelwa igazi. Umkhokheli wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lesi sibhedlela silegazi elaneleyo elensuku kulezi nsuku okokuthi selinikezwa abagulayo kungelambhadalo.
Ngesibhedlela sabantu empilo nxa kuwukuthi kulomuntu oyesileka ukubhadala, hayi kuyakhulunywa nge-social welfare, umuntu ayelatshwa, akulamuntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi, umumo wakhona umi njani njengoba sisizwa kuthiwa lamhla lilanga lapho okuzama ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi baphe igazi? Liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke, kodwa hayi abantu kulabantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors. Abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje, bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo, ama-donors ngabantwana besikolo. Khathesi hhayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamele abhadale imali, kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungelambhadalo, kuhamba njani khona?
Hayi, lokho akula muntu obhadalisa igazi engakuthiwa akabhadale igazi. Igazi i-free. Igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali ezithile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime, i-health levy fund. Hayi, lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
UDokotela Solwayo Ngwenya ukhokhela isibhedlela sempilo koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Zonke indlela ziqonda enkundleni yePapa Fields koBulawayo ngesonto, lapho okuzadibana khona inkunzi zomdlalo wenguqu ezithi iqembu le-Highlanders lele-Dynamos emdlalweni we-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Dynamos ngesonto emdlalweni okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi, loba nje lawa maqembu omabili edonsa nzima kumidlalo yalonyaka. Isimo kasikho sihle kuqembu le-Highlanders njengoba lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo elitshumi lanye ngemva kokuba selidlale imidlalo elitshumi lanye njalo. Phezu kwalokhu kule hungahunga elithi umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu ulakho ukuthiya leli qembu abuyele kweleBotswana lapho abevele esebenza khona phambilini wokuphenduka kwakhe. Uqembu le-Highlanders yayenye ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo ngolwesine, uMatinda uthe akusilo qiniso ukuba usechiya iqembu le-Highlanders. Ikanti lesikhulumeli seqembu leBosso uRonald Moyo uthe yena udaba lolo lukaMatinda lusilo lusemqoka njengoba bebhekane lomdlalo omkhulu ngensonto.
Lathi sikuzwa okungamahungahunga, ngaza ke sifune ukube sikhuluma kakhulu ngamahungahunga thina sikhangelane le game enkulu enjenge-Dynamos. Thina kithi lapha ku-Highlanders sithi it's business as usual. silungiselela igame yeDynamos amahungahunga asayekele ngamahungahunga.
Imidlalo yeviki le-12 yesigaba seKasilaka Premier Soccer League izaqala kusasa ngomgqibelo, lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona ele-FC Platinum enkundleni eluveve. Iqembu leChapungu lizadlala leliyada ngaseMandaba. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leHarare City lizadlala leleHerentals ngaseRuvaro. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leleTel 1 ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizemukela eleChicken Inn ngaseKipo. Iqembu leMushwane Stars lizadlala leleWange ngaseRuvaro, kuthi iqembu leManyika Diamonds lizadlala leLingezi Platinum Stars ngaseVengere. Kusenjalo, inhlanganiso yePremier Soccer League siyethule umbiko othi imidlalo yePSL izakuma ukudlalwa kudedelwa imidlalo yeAfrica Cup of Nations, yona ezaqala ensukwini ezilandelayo elizweni laseGibhithe. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lalo ngelinye lamaqembu azaphatheka kule midlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica. Sikhangele umdlalo webhola elokuqaga elabesifazane. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga inetball ngesilungu liqhubekela phambili ngamalungiselelo alo okuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseNgilandi ngenyanga kaNtulikazi. Iqembu leli selathola usekelo lwemali oluvela kwinhlanganiso yeNyaratsu, njalo kulezinsuku liphezu kwezifundo ezokuba abadlali beziphathe njani nxa sebekhona lephetsheya. Kula maqembu amela amazwe alitshumi lesithupha azaphatheka kule mncintiswano, njalo la mazwe ngagoqela eleNgilandi yokuyilo eliqoqa lemidlalo, ele-Australia, ele-South Africa, ele-Jamaica, ele-Malawi, ele-New Zealand, ele-Uganda, ele-Scotland, ele-Northern Ireland, ele-Fiji, ele-Samoa, ele-Trinidad and Tobago, ele-Barbados, ele-Sri Lanka kanye lele-Singapore. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomhlabeleli werumba osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala uBlack Celebo ehamba leqembu lakhe lematshamhlophe Challengers. Idlaladelele lilesihloko esithi Thonga Lami, njalo lilengoma eziyisithupha. Le ngethi Uthando Lwabazali.
Uthando lukamama mina nginas, uthando lukamama mina nginas. Washesha wanyishiya mina ngisemane. Uthando lukababa mina nginas, uthando lukababa mina nginas. Washesha wanyishiya mina ngisemane.
Nangu uBlack Celebo esichazela ngemvelaphi yakhe.
UBlack Celebo ngumsunguli abuya abe ngumphathi waleli qembu leBlack Celebo neMatshamhlophe Challengers. Ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree endaweni yaseMatshamhlophe esigabeni saseMadawu, yikho la engidabuka khona.
Litholakala njani idlalate lakho Nduna?
Idlalate liyatholakala nje endaweni eyihlukahlukayene, ikakhulukazi lapha eGoli emalokishini liyatholakala. Kodwa bengicela ukuthi abangabe belidinga belifuna bangakwazi ukuthi baxhumane nami ngqo, mina imese ngizokwazi ukuthi ngibalayele indawo eseduze abangakwazi ukuthi balithole khona. Sisasenhlelweni zokuthi liyofika nasekhaya.
Kule ethi mama kaZwandile umhlabeleli ukhala ngehlongandlebe lomfazi. Aba abangathanda ukuxhumana lawe Black Celebo bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami bangangithola kulezi nombolo 078 16 72 71 9. Bengicela ukuziphinda futhi inombolo 078 16 72 71 9. Ngiyatholakala lapha ku WhatsApp, ngiyatholakala kuma calls kule nombolo, sinalo futhi le page ku Facebook elithi Black Celebo elimajamhlophe challengers. Uyakhona futhi ukuthi uli like obusuxhumana nathi kulona. Siphinde futhi sibe nama group kuma WhatsApp, siyaxoxa na ku WhatsApp nengoma siyazihlaziya njalo nje ku WhatsApp.
Uphuma ke enkundleni uBlack Celebo leqembu lakhe lemajamhlophe challengers ngale ethi thonga lami, eyiyo ke isihloko sedlalate. Leqembu lakhe lemajamhlophe challengers bephethe idlalati labo lakuqala elitsha njalo elithi ithonga lami. Besigqibela ke uhlelo lwezindaba zakusihlwa ukuthi singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukela ngenjabulo isithembiso sikahulumende esokulungisisa imithetho ezakwenza kube lula kubo ukwenza ibhizimusi. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.